umgabe indoda ebengixhawulana naye isandla umuntu obengazi lebizo umuntu engimbone enhlelweni eziningi ebe ngizisebenza laye kodwa-ke bananzelele ukuthi upresident Mnangagwa akakaze avule umlomo amthethise loba azame ukumenza sithi kodwa osekwenziwa yizihlobo yikudinga ukufuna ukuba abantu abaqakatheke ngomuntu osethule umgabe ulele ngazi lutho ukuthi uzabekwa ngaphi eyiroseka kumbe ngathi akutho lutho kodwa mina ngowami umbono bengiyisithi bekuzaba yindlela yokulondoloza imisebenzi yakhe lobukhulu bakhe aluba naye uya lapho kulele khona amaqhawe akithi osilundi kojayiz esomafukufuku ngoba-ke nguye obekhulumela abaningi abathiyileyo abalele eziroseka kanti kuza kwenziwa ngani ukuthi futhi nge-last minute abe nguye othi kasayifuni indawo ayakha labantu sithi umgabe kazi lutho umgabe aluba kuya ngezifiso zethu aluba uyaziphumulela e-heroes acre lokho sokufunwa yizihlobo yikufuna ukuqakatheka kodwa at the end lapho azabekwa khona akutho lutho ngoba ukubekwa yikubekwa kodwa he remains a national hero
esintwini ngangizwe kuthiwa isifiso kumbe izifiso zomufi ziyahlonitshwa akunjalo yini
u-edgar tekere wayethe ngafuni ukubekwa e-heroes acre umgabe nguye wathi ifinishi lokuthi othuleyo kazi lutho siyambeka lapho kufanele abekwe khona amanye amahungahunga athi ubaba unkomo wayese kaye e-heroes acre kodwa mantu yami ukhona mina ngijayele ukufika kwamfane e-heroes acre ngike ngiyime khona bande aphalele khona umdala into ekhona ngeyokuthi isivumelwano sempilo ende esiyiphilileyo azingeke zibhidlizwe nje into encane yokugcina ukuze babe lokuxabana phakathi kombuso khona nentando kamgabe akudalwanga ngombuso khona umgabe wasuka waba ngumuntu osedonswa indlebe umdala ngokukhula engasanakameli iningi ngoba wayetshelwa ngabantu okokwenza so kasuka-ke kwaba yiproblem khonapho ukuthi kuyabazwa njani ukuthi umuntu lo abe lokhu edlelana njani nalaba abakhona kwacina kufika isteji ndibanga lokuthi umgabe kucina sokuthiwe ayephumula ngendlela okwenzakala khona ngo-2017